ukucabanga ukuthi bayasukuluza ungaba khona ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke. Okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe. Ungangena esikhathini likhulumisana nje ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe. Ekwesinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sicabange. Ikanti-ke iliqiniso lelo ukuthi kunabanye abantu engayaba abahlukuluzeka. Kathesi siyazama kuyazanywa ukuthi abantu bangaze bautana, abantu bangaze bahambahamba, abantu bangaze bethuleto eyakwenza ukuthi sifikeleke kulesi sifo. Kodwa usubona abanye abantu abakulalela kakunanzi khonoku. Okunye le siyavuma ukuthi kwenziwa ukuthi abanye abantu engani babe belambile kumbe ama-resources abo sephelile. Kodwa kumele ukuthi sizame njengabantu bezimbabwe ukuzwisisana ukuthi sikhulumisane kuhle. Thina njengohulumende don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu. Njalo kasisekeli abantu abasindezela abanye abantu. Sifisa ukuthi umuntu wonke azizwe ekhululekile ezimbabwe. Umuntu wonke aphathe kuhle. Umuntu wonke ahlonitshwe. Ukuze lokho kwenzakale ukuthi sisondelelane sixoxisane sibonisane. Laba ababe bephethe umthetho bahloniphe abantu ababagcinela umthetho. Nathi futhi abantu sihloniphe umthetho oyabukhona ezweni. Khonokani ukuxoxisana lokusebenzelana ndawonye mina yikho engikuthandayo kwakwenza ukuthi ilizwe lethu lakhe.
Kodwa singathi zikhona yini lezo inhlelo eziqhutshwayo kathesi ezokuthi ilizwe lakhelwe njengoba sibona abanye besola inkulumo kamongameli eyokuthi ngabahlamuki abachothozana laye abanye basebenza lamanye amazwe. Zikhona yini lezo nhlelo zokukhulumisana?
Inhlelo zokukhulumisana zikhona bafuni, kodwa abanye abafuni ukungena kuzo. Njengoba futhi ukuthi kule Peace and Reconciliation Commission, kube le Anti-Corruption Commission, wonke lawo ngama-independent commission okuthi abantu ngabe bayawasebenzisa ama-commissions la ukuthi kathesi lapha beshukuluzeka. Ngabe kule Gender Commission futhi abantu baye kuwa ama-commissions la, sibone ukuthi bona ama-commissions la yibo sokumele ukuthi kathesi babone ukuthi bahlanganisa abantu. And then ndimeni yokuthi sisebenzise all these commissions ezikhona sethi siya ku-social media singakasebenzisi ama-channels lama-institutions abekwayo ukuthi ahlanganisa abantu.